Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngomvulo omhlaka 3 Ntulikazi 2017 ngoChris Gande.
Lo ntungamili inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Jonathan Wright sibili laphana akula lutholubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga gwalaba kumbe ubani ukuthi wenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitician yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo uthi wenga, but then that is a safety pay.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko iZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kurhulumente lakuzanu PF.
Okwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization, njalo sibona ukuthi nxa kulama-elections let's say in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kubhambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le ngama-elections where there is peace.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezijeneyo zelizwe.
Iqembu leZimbabwe Warriors lijabulise abasekeli bomdlalo wenguqu ngokufinyelela kuma-semifinals omncintiswano weCOSAFA.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Umongameli Robert Mugabe lamhla ufeze isithembiso sakhe sokupha umanyano we-African Union inkomo. Kodwa lokhu ukwenze ngokupha inhlanganiso isigidi esisodwa samadola i-$1 million athi inzuzo ethengiswe kunkomo ezingamakhulu amathathu azithembisa linhlanganiso ngomnyaka ka-2015. Okulinyathelo elimangalise abanengi nxa kukhangelwe ukuthi iZimbabwe ibhekane lobunzima bemali obunganani. Umgabe wenze lokhu emhlanganweni womanyano lo oqale lamhla kwele Ethiopia okhangelelwe kuphela kusasa. Lumhlangano okhangelelwe ukuhlaziya indaba ezigoqela uhlelwa komanyano lo lokuthi ngawaphi amalunga lumanyano amele angene kugatsha lwezomvikela kumanyano we United Nations. Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kuhulumende ngoba eseyisa uhlelo lukahulumende lokulima olwe-Command Agriculture. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba namhlanje eHarare, umkhokheli wanenhlanganiso umnumzana Chris Mutswangwa uthe ukweyisa uhlelo lwe-Command Agriculture kutshengisa sobala ukuthi uMoyo kafuni ukuthi lizwe liphumelele, engezelela esithi kumele axotshwe ngesiphangiphangi uMoyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
UJonathan yena ngokwakhe ngimbona laphana eRayini kuphela nje abantu eZimbabwe umuntu okhuluma iqiniso kabamfuni, kodwa ke ngibona zani uJonathan Wright sibili laphana akula lutholubi ngenxa yokuthi khona yena utshela ukuthi khona omnanga gwalaba kumbe ubani kumbe ukuthi wenga ipolitics yakhe angabe umuntu oyipolitician yena ephakathi kwelokhuzeni kweuniform yiwo veteran layo uthi wenga, but then that is a safety pay. Kati yenu zakhuluma ngento zepolitics njani umgabe amtshela upresident efollows ukuthi khona lika abantu be-underbane emabharake lingangeni into zepolitics, kati ushiwenka lolo khele nkani esiyombina khona lafana ngubani kathi. Yikho lapho kungafunakala khona into lezi ukuthi ziphuthelise, akucace lapha ukuthi ushiwenka vele yipolitician yini. Indaba sefuna ukuthi ebe nguyena esesinika ama-threats lafana nalaphana.
Ye, kodwa
khona lophiyana nathi siza kuma naye thina uJonathan sithi awurayini.
Ye, kodwa ke nxa sikhangele okunye abamethesa khona amanye amacala bathi ukhanya ngumuntu ofuna ukubhidliza ibandla ngoba esola inhlelo zikahulumende ezifana laleyo kulima yeCommand Agriculture.
Kaphansi yabe ufoni ekhuluma iqiniso. Izanu ukuba kwayo khona lapha nekhona kathesi nguDonathan yena lo. Ngabe emkhupha lapha bakhuphe yona ngwayizanu isithumile la yashihambi ihambi. Ayithenduli futhi ngoba angeke kulaluthe le plan abangayenza. Uyahle idilive yena ngokwakhe. Phambilini emuva laphana watheni izanu nxa ufuna ukuyithawa ungabe uyithawa i-opposition ngoti uyidilize uphakathi khona lapha useyiqedile sephuzile nokumkhupha vele akusela lutho lanxa bemkhupha bamkhuphelani okukhona khona phana okuphilayo akula lutho so ke is either ukuthi bamkhupha ngoba kabamkhuphi kodwa-ke kathesi ebekhuluma iqiniso sibile lento yecommand yena lyani i-command agriculture lyani isimo sayo sibile kathi yona imeleni yona lanto lana oyizwisisayo umbani yikho khona lapho ukuhlupha khona into zona lezi.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla ohalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwavulawayo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu PF phezu kokhetho oluzayo kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Embikweni wayo okhangela izehlakalo zodlakela ezenzakale ngoNhlangula, inhlanganiso le ithi abasekeli bezanu PF laba besebenzelana lenkokheli yosiko bethusela izakhamizi besithi zizazisola zingekela ukuvotela leli bandla. Ithi njalo izanu PF isebenzisa ukudla ukudinga usekelo. Ukwethuselwa kwabantu lokhu kubikwa kubhahe kakhulu ezigabeni ezigoqela iMidlands, eMashonaland West leMashonaland Central. Sixhume isikhulumeli seHeal Zimbabwe umnumzana Rawlings Magede.
Loko kwenzakalayo esigabeni akulunganga ngisho kuyaphambanisa abantu and siyabona ukuthi nxa kungela kuthula esigabeni akula nthuthuko. So loko kwenzakalayo kuyasisunguluza as an organization. Njalo sibona ukuthi nxa kulama elections lesi in 2018 and loko okwenzakalayo kuzabe kuphambanisa ukuthula ukuthi probably sibe le ngama elections where there is peace.
Lithi lina abethusela abantu laba bagoqela abasekeli bezanu PF lenkokheli yosiko ebalisa izinduna lapho sobhuku. Liyake lihlangane labo yini abantu laba kunhlelo zenu zokukhulumisana lozulu esigabeni emizameni yokuletha ukuthula?
Yebo, thina eziyo Zimbabwe siyayenza amalima. Amalima vele abantu from all different ama-political parties asizibakhona. Sikuthaza ukuthi kumele bakhuthaza abantu le ndaba yokuthula, even omlisa bosubhuku lama-councillors. So our activities abantu bonke from different political parties, churches, etc. bayathenda ama-programs ethu. But kathesi in some areas na kulo kuxabana among ama-community members, thina as you Zimbabwe siyabona ukuthi nxa kungela interference from ama-political parties, abantu bayahlala kuhle. But it's only when ama-political leaders, political parties, beqalisa ukusebenzisa probably bomlisa lobosobhuku, then abantu baqalisa ukuxabana.
Umnumzana Rawlings Magede yisikhulumeli senhlanganiso yeHeal Zimbabwe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma.
Inhlanganiso yethu yezanu PF ikhokhelwa ngumongameli wethu ubaba uRG Mgabe. Iphumele egcekeni ngendaba yokuthi asifuni udlangudlwangu nokutshana kwabantu kumbe ukulimazana nokubulalana mazisiya ekhethweni. So leyo yino iBhayibheli esiliphetheyo esililandelayo elifakwe ngumkhokheli wethu. Ngakho-ke ngisuka ngidangale nxa sengisizwa ukuthi kule inhlanganiso ethi ithole into ezinjalo. Kuphinde futhi kumanzi kakhulu ukuthi indaba ikuthola endaweni ezivele zona ziyindawo esingathi nxa ngitshonta ibala lesilungu esingathi ama-strongholds awezanu PF. babe vele besithela ngivele bona beyibo ababusa ekhonapha ngoba ngakhanda zonke zazizo kwakhangela even abameli bedale parliament ngamalunga awezani uPF izani bese izele igcike khona ngale yikho lapha ebambe khona yaqinisa kakhulu so lapho ovele ubambe khona usungahamba uyedusela isifanana lejaha elihamba liyedusela intombi evele isimqomile so khonoku kuyangenisa ukubana ukhangelise kakhulu uhlubungu lobontwana into leyi yinto ephuma ngokweqiniso na kube ngabantu abasebebone ukuthi ibandla lezani lingaliza wena ngale yekela sifake-ke okuyimibi ngo ojengise nganto kuzaba nokudla kudla kwendazana lezo ukwenzela ukuthi bona phambilini ngale kusasa bakwanise ukuthi bona baqalise ukuthi na ukhetho lolu belungekho free and fair njengalokho okuhlala kuthiwo
ngamanye amazwi babachuma uthi wena la ngamanga aluhlaza
uyabona-ke ukuthi ngithi ngamanga kumbe kasomanga kusuka kube nzima ngoba mina angizange ngiyofika khonale emash west yangkhona kumbe emash east yangkhona ikhulunywa ngalawo madoda
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF.
Ku-Live Talk lamuhla sixoxa ngomncintiswano wenguqu owe-COSAFA Castle Cup lapho iqembu elimela iZimbabwe lama-Warriors elenze izimanga.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le i-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ibutho lakwelemelika elincedisa kwele Somalia libikwa lihlasele kanzima indawo ephansi kwabalwa becatsha abeqembu le-Al-Shabaab kulelo lizwe.
Uhlangothi olubona ngendaba zezipepheli kumanyano we-United Nations solukhuthaze uhlangothi olubona ngokujezisa amazwe omhlaba ukuthi luqhelise izijeziso zalo kwele Libya ukuze lingathengiselwa izikhali kanye lokuvimba abathengisa abantu kwamanye amazwe besiya kwenziwa izigqili i-human trafficking ngesiNgisi.
Izakhamizi zemakhaza eCholocho zamukele ngenjabulo uhlelo lokulinda kwabomama abazithweleyo eklinika yemakhaza bethi sekuhlenge imiphefumulo eminingi njalo kuyabasiza ukungahambi imango emide lapho sebehelelwa kumbe bezohlolwa ngabezempilakahle. Okuningi sikuzweni kunompumelelo moyo.
Ngokubona ukuthi omama abazithweleyo balumango bebehamba imango emide besiyadinga usizo lwempilakahle ezibhedlela, ugatsha lwezempilakahle lubone kufanele ukuphuma lohlelo lokuthi omama abazithweleyo benelise ukulinda besezibhedlela kumbe emakilinika baze babelethe. Iningi labahlala emaphandleni bahamba imango emide besiyadinga usizo lokwelatshwa okubanzima okuphethwe kabili kubomama abazithweleyo, abaningi bacine bebanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya kufaka impilo yabo lengane engozini. Unkosikazi Sima ngokuthula Ncube obelinde ukubelethela ekilinika yemakhaza uthi ulinde phose okwenyanga ezimbili kodwa ekubona kungcono kulokubelethela ngekhaya.
Ngenyanga lama-little weeks kuyasinceda ukuthi ungabelethele ekhaya ngoba ekhaya kulengozi namanzi namagezi.
Iningi lithi ukulinda kwenqabela ingozi eziningi, noma nje uhlupho yikuba abantwana basala bengela obakhangelayo ngekhaya. Unkosikazi Thenjiwe Moyo ethi kuyanceda ngempela ukulinda usesibhedlela njalo kuba lula ngoba uyabe usezandleni zabezempilakahle.
ukulinda ukubeletha ezihlobeni zethu sinceda ngakho konke kusho ukuthi ungawuphasi kwesibhedlela umuntu obeletha kulama-complications amaningi sometimes omunye umuntu le-BP kokana nxa esebeletha kuyingozi kuye omunye umuntu umntwana uyabela ibridge enqumile nxa esebeletha kuyingozi kuye but nxa usesibhedlela kuba lula ngoba uyabusezandleni zamanesi hayi ekulindeleni uhlupho lwakhona kuyabe kuyena umuntu nje nxa engalawo amalungiselelo atsho vele izinswelo abanye abantu silezinswelo so khona ukukhana yena kuye kuyabe sokuluhlupho nxa esekulindeleni nxa engani igenelisekanga entweni zayo
isakhamuzi secholocho unkosikazi Queen Moyo uthi zinengi ingozi eziba khona nxa umama engabanjwa ngamandla ukubelethela ngekhaya lapho uhlelo lokulinda lungekho
ukulinda ukubeletha kuncedisa ngokuthi uma sibelethela emakhaya kuba lengozi eziningi ezitshayisana lazo ngingathi ngibeletha umntwana ahitshwe ligazi afe ngingathi ngibeletha mna imbeleko zisalele kube lengozi khonaphana ekubeletheni kwami ngingathi ngibeletha ngibe lokopho okukhulu uma ngisesibhedlela bangisitopha masinye ukuze ngibelethe kahle so yikho esikubalekelayo ukuthi sibelethele emakhaya
kodwa ekhala ngokuthi ngabe kuyengezwa amandla kagetsi lokudla ngoba okwamanje kumele basuke lokudla kwabo emakhaya
amagetsi ahamba esibhedlela sesi ungene lekhandlela lakho lomentshisi ukuthi uma amagetsi sehambile ulayithelwe ikhandlela lakho ukuze ubelethe kahle ukudla esibhedlela udla ukudla kwakho umulindele ngiyabe ngibathiye bodwa uma kulomkhulu uma kungela omkhulu ngiyabacelisa ezihlubeni zami ngoba kuyabe kungala muntu osalala
Iningi labo mama abazithwele emaphandleni eZimbabwe lokhe behamba imango emide ukuze bafinyelele usizo lokwelatshwa. Omama abalinde ukubeletha ekilinika yemakhaza eCholocho bebehamba amakhilomitha edlula ichumi ukuze bafinyelele esibhedlela. Kulandela uhlelo lokulinda andubana ubelethe omama abanengi bathi inhlupho ababhekane lazo sezinganeno kodwa lokhe becela uhulumende ukuthi abasize ngokudla lamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 ngiseCholocho emakhaza ngingunompumelelo moyo.
Abakhulume kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni lamuhla esilethulela lona enkundleni yeFacebook ekhasini leVOA Ndebele bathi kumele amabandla afana leZapu leMthwakazi Republic Party asebenze ndawonye ngesikhathi sokhetho. Bathi kusobala ukuthi amabandla la enza okufanayo ngakho angalahlekelwa ngamavoti nxa engangena kukhetho lomnyaka ozayo ehlukene. Umnumzana Petros Sibanda olilunga leZipra Association lomnumzana Victor Vodloza okubandla leZaphu bathe kungaba into enhle ukuthi basebenze leMthwakazi ukwenzela ukunanza izifiso zikaZulu. Kodwa bakhona abakubandla leMthwakazi abathi lokhu ngeke kwenzeke.
Ubumbano liyadingeka baba ngoba isitha sona sinye kodwa thina si-divided okwenza ukuthi isitha sibe namandla okubana singene ngaphakathi kwethu kodwa lapha uma sibambene kungaba lula ukubana sisikhuphe isitha ngoba ulihlupho esidibana nazo ziyafana azikhathalekile ukuthi ungwe-Thwakazi Republic Party kumbe ungwezaphu kumbe ungayiphi inhlangano kodwa njengabantu bemathebhelilendi siyakudinga ukubana sibambane under i-purpose eyi-1 yokukhipha ungcindezelo.
Kodwa ke lingagcina libambana sokutheni ngoba okunye phela abanye badinga ukuthi kube lalokhu kuthiwa yi-secession ukuthi uqunywe ilizwe kube khona lani lina lithi hhayi elikwenzayo kumele kube labantu abaningi yabona kulokuthi kuqunywe ilizwe.
Ngithemba ukuthi ukuthi sibambane ukuthi sihloniphe amalungelo abantu size abantu ukuthi abantu bona bathini ngoba inhlangano eyinye neyinye ayimiswa zenkokheli kodwa imiswa ngabantu amandla asebantwini if abantu bakithi lokubona ukuthi bona kulesidingo sokuthi lezi nhlangano zombili zibambane ngikubona mina kungasiyo nto ehlupha kakhulu kulokhu ikukhulumiswana nje nokuvumelana kube sokusiba khona i-way forward ukuthi singasebenza kanjani ngoba izaphu yona ikhuluma nge-devolution of power then iMthwakazi Republic Party bakhuluma nge-restoration kodwa konke lokho nje kokubili ngikubona kwizinto ezingasiza kakhulu abantu bemhlobulweni wakithi uma laba singahlala phansi sibonisane ukuthi singenza kanjani singa yini into engasiza ukuthi sisebenzelaneni ndawonye ukuzikhulula nokukhululeka nokubana sihlonipheke njengendlela esifuna kube yiyo yona lokuthi sikwazi ukuthi abantu bethu bekwazi ukuthola umhlaba wabo ngendlela omuntu wonke ayidingayo uphilayo.
Umnumzana Victor Vodloza ekhuluma kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni elilethu lelwa nguGibbs Dube wa Studio 7 enkundleni yeFacebook kuVOA Ndebele. Nxa lifuna ukuzwa okunengi ngodaba lolu ngenani kukhasi leVOA Ndebele. Singeneke emgodlagodleni sizwe ukuthi abalaleli bethu bathini lamhlanje.
Enkundleni yokukhulumisana kumakhalekhukhwini WhatsApp silicelile balaleli ukuthi lisithumele imibono yenu phezu kwekuya kukamongameli Robert Mugabe emhlanganeni we-African Union lapho anikeze isipho sesigidi samadola. Owokuqala umlaleli igama lakhe kungu-Mncube uthi ikugula komuntu omdala lokho akumangalisi vele kwenzela ukuthi bamthande. Akanandaba lokuhlupheka kwabantu beZimbabwe okwakhe udlalisa imali kuphela. Willard Ncube uthi uchiya abakhe abantwana belamba ayunikeza amanye amazwe okunye kufuzwe ancediswe ukucabanga seluphele. Omunye njalo ophe umbono wakhe ngu-Reward Moyo yena othi ngubaba onjani othatha imbuzi yesibayeni sangekhaya kulanjwa ayekwenza i-donation edale. U-Desire Hadebe yena uthi angithi yikho ukukhulelwa ikuguga khona lokho. Iyo ke imbono esithunyelwa kwabanye benu balalele. Siyabonga. Lingakhohlwa ukusilandela kukhasi lethu leVOA Ndebele enkundleni yeFacebook kanye lokungena kuhlelo lwethu lweStudio 7 Live Talk ngo-8 namhlanje ntambama. Ngimeli Studio 7 ngiseWashington DC ngingumike Hobe.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lama Warriors uSande Chidzambwa ujabuliswe kakhulu ikufinyelela kweqembu leli kusigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA oqutshelwa elizweni leSouth Africa kulezinsuku. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UChidzambwa okhethe ukuba umqeqeshi weqembu lelizwe kumncintiswano weCOSAFA kungensuku ngaki ukuba lomncintiswano uqale. Uchayele ihlombe abadlali beqembu lama-Warriors ngokwenelisa kwabo ukunqoba iqembu leSwaziland ukuze bafinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yomncintiswano weCOSAFA.
Ngiyajabula ngendlela esidlale ngayo ikakhulu ngesandla lakuqala lomdlalo lapho esibe lamathuba ambalwa okuhlohla. Ngesandla lesibili elomdlalo siqhube kanzima kodwa ngiyajabula ngoba senelise ukunqoba. Okwamanje angifuni ukukhuluma ngomdlalo we-final ngoba khona sizadlala leli Lesotho ku-semi-final njalo akwaziwa okungenzakala kulowo mdlalo.
Iqembu leZimbabwe lizadibana leli Lesotho ngolwesine njalo iqembu lizanqoba kulowo mdlalo lizadibana lizanqoba phakathi kweZambia leTanzania ku-final. Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu iqembu lenkezi Platinum yilo lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kwemidlalo yeviki lethumi lesithupha. Abafana benkezi banqobe abe-FC Platinum nge-2-1 ngempela viki edlileyo njalo sebe le miklomelo engamashumi amathathu lanye 31. Endaweni yesibili kule qembu leDynamos lona elinqobe leBantu Rovers nge-2-0 njalo lile miklomelo engamashumi amabili lathoba munye 29. Iqembu leDynamos lilakho ukundiza lihlala phezu kweqembu lenkezi nxa lingaphiwa imiklomelo yomdlalo ongasafikanga komlindi uyacina eliwudlalela iqembu leChapungu emavikini edlileyo njalo omiswe ngoba sekuwe igedi iqembu leDimba Red vele likhokhela ngamagoli amane. Endaweni yesithathu kule qembu leBlack Rhinos lona lile miklomelo ngamashumi amabili lathoba mune 2-28 njalo lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisayo leChicken Inn kanye leHighlanders. Abafana beBlack Rhinos babe ngujikile obhanqa 1-1 leqembu leZPC Kariba kuthi abeChicken Inn banqotshwe nge-2-0 ngabeChapungu ikanti iqembu leHighlanders linqobe leyadange 1-0. ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Humpalo humpalo fele humtaka mali ayibo humpalo humpalo fele
wasa chuma
Na wecholo ocho esenza izimanga lapho eMzansi Afrika uzinja ziyamluma egqiba uhlelo lwethu lamhlanje kamnandi uthi lamlela singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inkokheli yenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association ithi kaxotshwe umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo.
Inhlanganiso yeHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu emaphandleni ngabasekeli bezanu-PF kuqhubekela phambili.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Lontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.